indaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuMbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC linqotshwa kukhetho lwe-by-election kuzigaba ezimbili ngamavoti amaningi kakhulu. Kungakusenzakalani?
Izami yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi chaphazi imbatha kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngithile. Amabandla aphikisayo kala lutho.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo, abanye besithi uyeyisa uZulu kodwa babikwabekhona abafuna aqhubeke ehaba.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affekthe abantu. Kusuke abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious.
Ele South Africa livimba abamanye amazwe okungena kulelo lizwe kuvalwe izikolo kulandela ukukhuphuka kwenani labalegcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo wawona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khalo umkhuhlane ukhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election yokukhetha amakhansila eManicaland esigabeni seChimanimani laseMathebeleland South eMangwe kuward 17. Obemele izanu PF eMangwe uthole amavoti angamakhulu amathathu i-313, kwathi oMDC wathola angamakhulu amabili lanye i-201. EChimanimani yikho okube lempumela eyethuse abanye ngoba ibandla lezanu PF lithole amavoti adlula kancane inkulungwane lamakhulu amahlanu 1587. Ibandla leMDC lona lathola amavoti awedlula kancane amakhulu amabili nje kuphela i-226. Limpumela isinhlala yenza kukhetho lwama-by-election olwenziwa ezigabeni eziningi ezijeneyo zelizwe yachiya abanye besithi nxa kungaqhubeka kunje impumela izaphuma injalo kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela eParliamente ngomnyaka ka-2023. Kambe kungaba kusenzakalani ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi bechiya ele MDC? Lo ngumbuzo esiphe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi ecubungula ezombusazwe lanxa esekela ibandla leMDC lapha ke ubekhuluma ezimele.
Mhlakazi, indaba le iyaqala ngobana sibukhanya ngathi livele livele nje eliyilizwe lilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu lobo bukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje enobunzima obuthiyene lobo emadolobheni kamanzi lamagesi lanibani. Kube sekusithi-ke ibandla lezanu PF libe selikukhangela khona lokho, libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu indaba yesisu, indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuza kwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla baza kudla usuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hhayi kahle mavotele bona laba ngoba bathi bazasinika umuntu ase edlile. yombono wami nalolu wethuselana kuningi kakhulu ukuthi vele ungavota uvotele ibandla elingayisilo leli elibusayo ndaba yakho uzazibonela indlala izakusubula sangakhona siyakwazi kwezinye indawo kulokudla ubuya unye kuvela kuhulumende unye kuvela kumhlanu sezizimele zodwa siyakwazi ukuthi abantu-ke abazoda isiko labasekela ibandla elibusayo bayabandlululwa ngibona ngathi sesekhatshana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho embona kuzakwenza ukubana kungaqhubeka kunje iZanu-PF yabe lokhini.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akula muntu obakwazi ukuthi uvotele bani kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu.
Ye uletha umcijo oqathekileyo bakhona abantu abasakholwa ukuthi lanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela leliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi abantu batshela ukuthi lapha kule i-polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vele abaziwayo emabhukini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesibhilikica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokuhlala kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga iZanu-PF ngubani iqiniso bayakwazi khonona lokhu abanye kodwa mna ngibona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu besaba ukuvotela ibandla abalifunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala inje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangakutholiyo ngoba bengasibo bezana loku mbona ngathi kokuphambi kakhulu okule mithelo omele itshintshwe khona khonapho yilapho kulobu kugeleke khona lobu kugeleke
pho manje kuthiweni.
Ye ngibona ukuthi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu abantu basasele ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelane abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembisa ukuthi zizalezi zalalokhu lalokhu lalokhu izame yenza njalo ngobana ilawo amandla nemali lokuthi shaphaza impahla kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho amabandla aphikisayo kaanalutho angalunika abantu abantu bakhangele ukuthi bangahamba emhlanganweni babuye lokuyisi okungane ababekuphethe kungaba ngokumgodlanyana kwerayithi impuphu inhlanyelo amabele kuona ubona okhulumweni lapho manje amabandla laphikisayo vele kaanalutho engibona mina kumele kwenzakale kabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwaze kwamelelwa ukuthiwa sekulokhetho lapha kabasuke abantu emadolobheni yiloo nalowo akayenyiwe ekhaya lapha adabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okunye basibona thina esike emadolobheni sisiyakhankasa ngesikhathi sokukhankasa kuphela abasiboni sihlelile abasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani nokuthi ziqedwa nalobu hlobo ngibona ngathi abantu kabeke basuke sibile emadolobheni beze khonaokwa kusenziwa kudala amabandla khona alimuvo zabo umuntu omunye nomunye ayekhankasa ikakhulu lapho aziwa khona azisisane nabantu alalele le ndlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe sisilithina siyabacabangela bona kabazi lutho okuyiko okulahlisa amabandla aphikisayo kababuyile bayehlala phansi bangameleli amarali kuphela kuyehlalwa phansi ngaphasi kwezihlahla la nxa abantu bebabili bebathathu kuboniswane ngibona ngathi ilizwi lingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile akade bekhankasa sebezibuyelela emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kuvotwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kodwa-ke lapha ubekhuluma ezimele, ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ama amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo abanye besithi uyeyisa uZulu. Umnangagwa useke wathi abantu badle imbhida lamagwili nxa bengenelisi ukuthenga inyama. Waphinda wazothi kuphawulwa indlu yamakhaza eyokufaka izidumbu kwake kwenziwa umncintiswano ukuthi ngubani ozagcwalisa kuqala indlu le ngezidumbu. Ngolwesihlanu embuthanweni obuseplazini lakhe, uMnangagwa uthe yena inyama emzini wakhe yithaphuchiye. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kabayisibo bonke abangavumelani lamazwi kaMnangagwa anje esithi uMnangagwa uyabe esenza ihaba nje uxoxisana loZulu. UMnangagwa uthi bakhona, uMangwana uthi bakhona abathi uMnangagwa kumele aqhubeke ngamazwi akhe anje. Kodwa olwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela madumafuzwayo utshele lumsakazo ukuthi amazwi kaMnangagwa ayahlaba njalo kumele awekele.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuka abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo akunasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues astraight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele kukhulunywe ngawo. Singawalulaza soweza amajoke kuyalimaza abanye abantu ababemlaleli umongameli. Kwathi ukuthi umuntu loku asithathi serious and utho ukuthi izinto lezi ezisihlupha yena kuye kazimhlungu. Uphume esithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla anytime ngokuningi abufunayo. But ngabe sithi thina sizimbhida lamagwili. Yena abecanti uyahleka, uyabecanti uthini, uhleka nabantu but kwakuvumi. Ngayo ilizwe lime kuhle, yonke into i-right, abantu bekhululekile, bonke into i-right. Angaze ajoke njani lathi siyahleka layo. But kakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kalemangakuhle, izinto azikho right. So angahlekisi ngento ezihlupha abantu. Kukhona lokhu kuyemenza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo?
Okokuqala njengomongameli kumele uthenga kakhulumi aqala kucabangasise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo, noma yiliphi lapho kulo easy khona, kulo deep khona, kulo bani khona, kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo, nabantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi ukhuluma ngoba i-ofisi yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi ukhulumani. Once ngingabali umntulolo umongameli uthi uzinika ithola ukuthi uyakhuluma engazi ukuthi ukhulumani, sizaba le problem. Uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe yena sithi uyahlekisa kathi sephambanisa. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu isuke ngokuthi abekwazi ukuthi ikwakhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena kho?
Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengoNick Mangwana yiba abantu abamisile idumo ngameli. Yiba abantu bokuqala umele bemtshela ukuthi ngomdala, hayi hayi hayi, yehlisa ukuhlekisa kwakho. Ungahlekisi ngalokhu, ungahlekisi ngalokhu. Ngoba serious, ngoba ilizwe kalimanga. Ungabona umongameli esithi phambanisa into zingahambi ukuthi athi bona kuye bagidumele ukuthi hayi uright abantu bayakufuna khona. Lokhu unamanga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe-exposed ngendleleni ahlekiswa zahlezi nangabantwana besikolo. Ufuca abantwana besikolo sebesenza ama-jokes ngamagwili lombhida into yakhulunywa ngupresident yena athi abantu bakufuna khokuthisebelulaza umongameli. Hayi sikho, kurong. Yibo abantu abaseduze lomongameli, yibo spokespersons bakhe. Yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni and kube yinto eyiyo abakwazi ukumangayo, hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela enje. Unamanga kakhulu Nick Mangwana.
Lo ke ngumnumzana abekezela madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ke le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Uhulumende wele South Africa usemise abantu abavela emazweni abalisa eMelika, China, Italy, South Korea, German, Spain, United Kingdom le-Iran ukuthi bangene elizweni njengenye yendlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli selifike kumachumi ayisithupha lanye 61. uMongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko izolo ntambama olezinqumo ezimbalwa esezithethwe nguhulumende wakhe ezigoqela ukuvalwa kwezikolo, ukungabuthani abantu bedlule ikhulu lokunye okunenginengi. Sixoxe lo mgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezokazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, eye Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusu Moses Banda.
Umongameli usedeclare i-state of emergency, natural disaster, in terms of i-act le ehambisana nobungozi obuthile obungatholakala ezweni, osokusho ukuthi izikolo zisazovalwa-ke kusukela mhla ka-18 kuze kube phambili kwephasika. Kanti-ke futhi abantu abasavunyelwa ukuthi bame babesezixukini ezidlula abantu abalikhulu. Kuphinde kuthi-ke kukhona amazwe ikakhulukazi la nobungozi azomiswa ukuthi avumeleke ukuza lapha lasemzansi, okusho ukuthi amazwe abantu abazalana e-South Africa besuke emazweni afana nalawo nabo ngeke banikezwe amavisa kuze kube ngcono. Kusho ukuthi nalabo-ke abahlali izizalwane zalapha ababuyayo la bazovalwa, njengalokho esikubone kusenzakala izolo kulaba kade besuka kwelase-China, ukuthi abantu bayafika bathi-ke ukuhlaliswa bavalelwe njengalabo abavalwe e-Rent Hotel. So kusho ukuthi lapho sesikhona manje sesiku-official state of emergency or national disaster.
Sizwa kuthiwa inani labatholakala belegcikwane leli lilokhu liqhansa lisiya phambili, kungakusenzakalani? Abantu laba yibo abavela kwamanye amazwe belawo umkhuhlane lo, kumbe bawuthelelwa khonapho e-South Africa?
Abantu bonke esesibatholile kwamanje ngabantu abasuke kwamanye amazwe akade bevakashile. Asikatholi umuntu othole nomkhuhlane kuyikuthi ube khona lapha kwelasemzansi. Kusho ukuthi bonke laba abanomkhuhlane kwamanje ngabantu abaye bavakasha baya ngaphandle kwelizwe babuya nawo bewuthethe lengaphandle. Inani esigcine singalo namhlanje besele kumathumi amahlanu nanye, bonke labo kuthiwa ngabantu akade bevakashele kwamanye amazwe baphinde babuya sebebuya nomkhuhlane.
Manje umumo unjani? Sikhuluma nje abantu abangenwa ngayo kwesaba yini, bangena ezitolo bathenga okuningi, impahla eziningi zaze zasilela, kumbe abantu bangani abazihambela nje njengensukwini?
Into engizoyisho izohlekisa kancane Chris, ngoba iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo awona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona. Kanti nalokho njalo ukuthi bonke abantu asebephethwe ngumkhuhlane, iningi labo yilabo kuthiwa basuka ngaphandle kwelizwe, kasikaboni abantu beqala ukutatazela ngoba futhi njalo kasikathola ukuthi ukhona oseshonile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungaqala ukuthi kube nobunzima bokuthi abantu bashone, kanti njengoba namanani ekhula abantu bazoqala ukwethuka. Kodwa okwalesikhathi ngathi uvalo kalibuyaphi khona, ukwethuka sokukhona sikubona kuhulumeni ngoba bebheke ukuthi inani lokhu likhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Vusu Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala emzansi. Umnumzana Vusu Moses Banda obekhuluma-ke le Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amazwi kamphathintambo wezomvikela uNkosikazi Opamchinguri Kashiri awukuthi igcikwane le-coronavirus lalethwa ngumlimi ukuzojezisa abafakela ilizwe izijeziso zenotho asedale inkulumo. Umchinguri Kashiri wethule la mazwi ngomgqibelo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idale labaphathintambo ele-cabinet lizahlangana kusasa ukuze kuhlaziwe ukuthi umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair lo wokuthakazelela uzibuse ingamiswa na, kulandela ukwesabela ukuthi imbuthano le ingamemethekisa igcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke sendedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumezele yona nge-WhatsApp unombolo zethu 202 465 0318.
Linjani wo Studio 7 okhuluma ngoThabani Ndlovu. Mina msakazi ngikhala ngento eyi-1 la. Ngikhala ngomnangagwa. Umnangagwa ngabe uyaphakama akakhulume lesizwe ngalomkhuhlane we-coronavirus. Futhi bekuzaba lula kakhulu makade ngahamba efaka nje enhlangothini zonke zelizwe lakithi. Kufakwe inhlelo zokubonisa noma ngithe zokulimukisa abantu ngomkhuhlane lo we-corona. Ngoba manje sizwe sizafele ebumnyameni ikakhulukazi abantu abasemakhaya. Phela abantu abasemakhaya izinto lezi babeqalisa bezizwela kuma radio bebona ngathi into nje hayi beyithathelula kanti into vele eqeda abantu. Ende futhi lezi mpawu zakhona abanye bakhona babelokhe bengakwazi namanje. So besicela ukuthi ngabe igovernment yasukume iphakamele phezulu kube lezi nhlelo besungule izinhlelo. Za kube labantu abahamba nje bebonisa abantu noma bebafundisa ngalo mkhuhlane lo ngoba vele njengamanje masibheka la South Africa so far bengibhekela eNew Zealand sokulabantu abangu 51 abasenalo abasebelawo lo mkhuhlane okuyikuthi sokulula ukuthi la kithi ezimapungeni so besicela ukuthi uhulumende wakithi ayiphakamele phezulu le ndaba le ngoba isizwe sizaphela sizafela impela ebumnyameni.
Mina ngithi mthakazi kuvuka ome uqine ngezinyawo ma uthi uphuma ngaphansi kwelizwe leZimbabwe olumile wedwa kuliqiniso lokho njalo kumqoka uzwa ubuhlungu okwenzwa kusukela ngomnyaka 1980 abantu abazinkulungwane lezinkulungwane bedlule emhlabeni bebulawa ngezindlela ezehlukeneyo ezisihluku futhi ngakho ma uthi wazisa amazwe asentshonalanga angasenyakatho nxa zonke ngalokho okwenzwayo ngaleso sikhathi bebekwazi ukuthi akukho kuhle kuhele ngokubona iqiniso yikuthi noma ngabona kukhulumisana phakathi na kwelizwe leli akula kuqhelelana okungenziwa lapho singabazali izinyembezi zabazali zikhala kakhulu njalo amathasa angafinyeleli phansi ilizwe leZimbabwe ngangcono kube yi-Iran ne-Iraq yikho lapho okumele kube lo mqoka ukuze kube yisibonelo sokududuzela ngaphakathi aliqunywe ngaphakathi libe kabi bekungcono ngaleyo ndlela 1908 kusiyafika 1987 konke lokhu abantu mathebelelene bakhala okungapheliyo izinkulungwane lezinkulungwane zabantu zibulawa ngezindlela ezidanisayo konke lokhu kubuhlungu azange kube mnandi kuze kufike namhlanje thwakazi mana uqini ilizwe leliyakho ume ungesabi baza kusapota bakusapota konke lokhu sikutsho ngakhonana nokuthi sisemazweni ngenxa yokuhlupheka ngokudlulelwa ngabazali emhlabeni ngenxa yegubhurawunta konke lokho ngiyakukhuluma ngithi mana uvuka uqume uqine mthakazi.
Sanibonani basakazi bakwa-Studio 7 igama lami uNdodana Ndlovu ngokuhlala ngihlalala eGoli ekhambi enkaya egonye la namhlanje la mthanda ukusondeza basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli mayelana ngalo mkhuhlane we-coronavirus ongathi usishasbu uthiwa ngushaya bhuqe ongazi ungahluhlasela umhlaba wonke njengoba vele usuwuhlasela kodwa ngathi sumamatheke kakhulu kuna use-Italy ngoba ungathi ananzela umuntu wonke obuye e-Italy ngathi vele ubuye naye udlule kwe-China lokho esikubonayo enzaniukusondeza ngokuthi manje njengoba iZimbabwe ungathi ugovernment yakhona uzirelaxele nje ngoba vele lona ilizwe livele linalifile ebiyevumele ukuthi umuntu abantu ababuya khona nangaphandle ungathi ananzelela lo mkhuhlane ngathi usahlasele abantu nababuya from outside like ngaphetshiya kwamanye amazwe yiba babuya bangena nawo kodwa okhona phakathi kakhulu njengase-South Africa akukabi nosebanjo ungabe nawo mhlawumbe bangabe babili bebathathu kodwa-ke abantu ababuya ngaphandle babuya nale mkhuhlane so izibuthi eZimbabwe kuzoba njani njengoba ilizwe lama-China vele kuzoba njani sebevinjiwe yini abantu ukuthi bengasangeni lapha eZimbabwe ikakhulu la babuya phesheya ngoba lapha lingavele lingene leyo mkhuhlane lo eyi ingathi kuzomoshakala hhayi ngiyabonga wasazi bo-Studio 7 lami kuwumbuzo kimi ukuthi kuyo igovernment yalaphana ikubhekile yini okwenzakalayo elizwe.
Sanibonani bahleli be-Studio 7 igama u-Caroline Moyo. Mina bengicela ukwazi ukuthi phakathi kwamazwe onke awumhlaba iZimbabwe yiyo yodwa yini lokhu isaphephile ku-coronavirus ngoba uma ngibona ama-update awe-coronavirus iZimbabwe ngithola ukuthi bathi bona ayikabi nayo igciwane le-coronavirus kusho ukuthi kuliqiniso yini khona lokho? Ngicela ukwazi khona lapho.
Ah, msaka lokho kuzima lokho. Ayise sihlalele evalweni lapha esihlele khona ukuthi hayi sokwazi inkosi. Ukwazi inkosi phela sithi nazo phela AIDS silapheke HIV and AIDS silapheka. Sasiphuzela iphilisi. Naso ke le coronavirus. Hayi ukuchakula kuphumula emhlabeni hayi. Akula kuphumula umsakazi esiqedwe uhulumende bengenele uhulumende bamabandla uhulumende bamazwe cele bengenele lapho uhulumende bamabandla wonke abengenele kulokho bezama ukunqaba lento bezama ukuvimba lento bezama udinga le mithi engakukona sokusiza uzulu because hayi hayi kunzima umhlaba uphelile nsoku zokucina izona lezi nsoku zokucina sasizizo amabhayibhelini kwabasontayo. Ngiyabonga umsakazi.
Salibonani mazimbabu amahle, ngihloniphani moyo okhulumayo ezale ndaweni yaseNtepe eGwanda. Ngilusizi ngalo mkhuhlane osumemetheke kangaka. Isizwe siyaphela phela maze kunje. Akusekuhle phandle lapho impela, hayi akunzima lokhu, kumele sikhulekeni impela.
Ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi liyani lenelisa ukusithumela amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele sivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Isikhulumeli sebutho leMelika sithi isigodlo samabutho omanyano wamazwe achiyene kwele Iraq sihlaselwe ngamabhomba ambalwa, kwalimala amabutho akwele Iraq amathathu lamabili amabutho omanyano wamazwe achiyeneyo. Izizalwane zakwele France izolo ziphume ngobuningi zayavotela amakhansila lanxa kule gcikwane le-coronavirus eselimemetheka kulelo lizwe. Kesikhangeleke ezalapha kweleMelika. Wayengumsekeli kamongameli weleMelika umnumzana Joe Biden ubele ngxoxompikiswano izolo ntambama lomnumzana Bernie Sanders. Ababili laba yibo asebesele phakathi kwabedlula amathumi amabili kumjaho wokudinga abazamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lukamongameli ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Ababili laba bebengela obabukelayo enkundleni njengemvama ngoba imbuthano isingasavunyelwa njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Ababili laba babingelelane ngengalo ngoba abomtholampilo bayakhuthaza lokhu njengendlela yokuvikela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. UBiden uthe engakhethwa uzakhetha umuntu wesifazana ukube ngumsekeli wakhe. Ababili laba bachukene bephikisana ukuthi ngubani owayethatha izinqumo ezisolisayo ngabanye kudale le-Senate abake baba ngamalunga aleli dale bobabili laba. Jerusalema edle ubhedu umnyaka odluleyo lokhu isatshisa. Isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingalalela njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Asidibaneni njalo.
Thank you.